sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilwikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labokhokho babo akhona indawo yenkaba yabo yikho lapho abadudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco yebo abebhinga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke babe kwenye indawo kodwa kulabanye abebhinga abepatoga lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlalanga abantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona yi-mining sithi hawu shiwa ngathi ikholi igcwele kangake ewange indaba bengaphiwa ngenye laba abamayinawo lapho kungahlalanga khona abantu kunjalo lasebay bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwayo yama-citrus fruits hawu kungani kungadingwanga umganga mningi amaplazi maningi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhela izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abesebeyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona kakukafakwa ama-services ayeneleyo ukuze bayefika kiwo
ungasichazisela njalo ngamafitshane enifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu-13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma-guidelines abekwe yinhlangano laye ayimemba yawo ngenxa yokuthi yabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu kakulandele khonokho njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yikwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuzwe kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi okunye sikucela kuhulumende ukuthi okunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhonapho ayenze njani ibusiness yakhe lezakhamizi ezikhonapho ngizakhupha isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kunokuthi azidudule kakube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye le nkampani uma edudulayo kuphela kakubizwe ama-commissions ama-independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe i-counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshwe ekwenzeni ukududulwa lokhu ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenze ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo.